Siyabonga Chris, siyalambulela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 24 kuMbimbitho 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu sithandekile Mhlanga.
Hello Chris Gande.
Endabeni zethu lamhlanje.
Amasotsha atshaye umngameli wethu uyebumoto ziba izolo along Samora Machel azen elokhu edizane le-station ye-Total and izintozenezo no-defense incident.
Umgcini isihlalo wabatsha kubandla le-MDCT umnumzana Happy Mochi Dziba utshaywa kakubi ngamasotsha edolobheni leHarare izolo ntambama.
Uzabona ukuthi amankampani amaningi sebefuna ukuthi badinge ezinye iy'ndlela ezokuthi bazuze izimali ngabo. I-Econet ayisakwanisi ukuthi izuze imali eningi kakhulu kusuka ku-airtime.
Abenkampani ye-Econet Wireless bemanyene labe-National Foods baphawule uhlelo olutsha lokuthenga impahla yokudliwayo lokunye kokusebenzisa ngekhaya olwe-EcoShopper.
Umphathi ntambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa uhlangana lequla lakwele Germany eliseZimbabwe behlaziya ukusungulwa kwamabhizimusi lokulondolozwa kwemithetho ekhuthaza umbuso oqobo ohlonipha ilungelo loluntu kwezamabhizimusi kanye lezombusazwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Umgcini isihlalo wabatsha kubandla le-MDCT umnumzana Happy Mochi Dziba ubikwa itshaywe ngamasotsha edolobheni leHarare izolo ntambama. Uchi Dziba utshele intatheli zindaba ukuthi ucabangela ukuthi utshaywe ngoba ekhokhela uhlangothi lwabatsha lona oluthi lufuna ukutshengisela lukhuthaza uhulumende ukuthi aphathise ukudinga umnumzana Itai Dzamara owathunjwa ngabantu abangaziwayo kumaviki phose amathathu asanda kwedlula. Sixoxe lesikhulumeli sabatsha kubandla le-MDCT umnumzana Brian Dube othi izehlakalo zokuhlukuluzwa kwamalunga ebandla lakhe sezisiya ziqansa.
Amasotsha atshaye umngameli wethu uyebumoto ziba izolo along Samora Machel azen elokhu edizane le-station ye-Total and izintozenezo no-defense incident. Amasotsha namapolisa bahamba betshaya abantu, bebhethisela abantu, bethunguluza abantu ezweni lonke jikelele. Baqalise eHarare bethungiza and balokhu kwesenza khonokho and thina njengama-youth AMDCT siyobuhlungu kakhulu ngokwenzakalayo and asikuthakazeleli, we are very disappointed really.
Manje kuyini elikwenzayo njengabontanga? Siyabona ukubana njengokutsho kwakho kukhanya bahlose ukuthi bahlukuluze lina ikakhulu ontanga.
Thina esikwenzayo njengamayobi ukuthi kathesi senza ama-report emapolisa about this incident, but ungala ulokhu kusenzakala njengakhonokho thina sizaqedisela sifuna ukuthi siyenze kokuthi ingathi senzenyani ukuthi thina ngokwethu senze i-protection unit on our own ukuthi izinalezinalazokusenzakala njengakhonokho we'd left with no choice but to make to fight back and yikesiye singakufuniyo ngoba izinto zonezo zenza ukuthi ilizwe lingabi kahle. This is why thina sithi i-government zikaRobert Mugabe ngayinye ukubile ukuhlukuluza abantu kakhulu abafana lamankazana.
Ya, ungasitshela ngokutshengisela kukamnumzana Dzamara? Sizwa kuthiwa bakhona abathi kumele ontanga bangene ezitaladeni batshengisele.
Ya, khonokho lathi siyakusupporta. Yinto esikhuluma ngayo ukuthi i-government ikaRobert Mugabe ifanele ibuyise u-Itai Dzamara. Ngoba ngesile ukuthi benze khonokho bafanele basuke ezikhundleni so that we get a responsible government.
Hello-ke ngumnumzana Brian Dube isikhulumeli sabatsha kubandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Ukunjalo nje igqwetha elilwela amalungelo oluntu uNkosazana Rumbetsai Dube uthi uhulumende kumele adinge u-Itai Dzamara ngamandla njalo nxa esezandleni zakhe kumele amkhulule. UDzamara yena okhankasela ukuthi uMongameli Robert Mugabe asuke embusweni ubikwa ithunjwe ngabantu abangaziwayo eHarare kumaviki amabili edluleyo. UNkosazana Dube uthi lanxa kulecala uDzamara alidalayo njalo esezandleni zikahulumende kumele esiwe emthethwandaba hatshi ukuba egcinwe engaziwa ukuthi ungaphi.
Idale le-standing committee ele-MDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai lihlangene lamhlanje eHarare lavumelana ukuthi bazaqhubeka belandela izibopho ezavunyelwa nayo emhlanganweni walo omkhulu weCongress ezokuthi bengaphatheki kukhetho lwama-by-elections kumbe nje lonke ukhetho elizweni nxa kungabanga lenguquko emthethweni lezibopho eziqondisa ukhetho eZimbabwe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 4930, 12080, la ku 15775 kHz. Lela konjalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abenkampani ye-Econet Wireless bemanyene labe-National Foods baphawule uhlelo olutsha lokuthenga impahla yokudliwayo lokokusebenzisa ngekhaya olwe-EcoShopper kusetshenziswa indlela ye-EcoCash. Intathe izindaba yethu Mavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Okhokhela uhlangothi lwezokuthuthukiswa kwemisebenzi kule nkampani kanye lokuyikhankasela, unkosikazi Natalie Jabangwe Morris utshele uzulu obesemkhosini owenzelwe ehoteleni ye-Mikles lamhle kuseni wokuphawula lolu hlelo okusemthethweni ukuba uhlelo lwe-EcoShopper lusungulwe ngenjongo yokwenza kube lula kuzulu ukuthengela isihlobo labazali impahla edingakalayo. Unkosikazi Jabangwe Morris uthi luhlose njalo ukuphathisa labo abafisa ukuqhuba ibhizimusi lokufuya inkukhu ethi ngoba sekuza kuba lula ukuthenga amatsiyane lokudla okuphiwa inkukhu lezi umuntu esebenzisa lindlela ye-EcoShopper ebhadalela nge-EcoCash. Kodwa umnumzana Masimba kutshela uthi le yindlela esisetshenziswa yile nkampani ukuthola imali kuzulu ngamaqhinga ehlukeneyo ethi kuyamela uzulu aluhluzisise anduba alusebenzise lolu hlelo.
Uzabona ukuthi amankampani amaningi sebefuna ukuthi badinge ezinye iy'ndlela ezokuthi bazuze izimali ngabo. I-Econet ayisakwanisi ukuthi izuze imali eningi kakhulu kusuka ku-airtime. Nje sibona ukuthi i-potras ithe ama-rates kumele ehle phansi, so sebedingi ezinye iy'ndlela ezokuthi bazuze izimali. Angibona njengani kunganceda sibili ukuthi uzulu engakwanisa ukuthi ancedakale nxa kuyukuthi ama-charges angikhona ayabe angaqonganga kakhulu. Into enzima lapha eZimbabwe ukuthi ama-charges ama-programs anjengalawa aqongile kakhulu ukuthi abantu baye bengakwanisa ukuthi basebenzise ama-facilities ngoba baye bengakwanisa ukubhadala ama-charges angikhona.
Okwamanje abe-Econet laba bathi basebenzelana labenkampani ye-National Foods belombono njalo ukusebenzelana lamanye ngesikhathi esizayo. Labo abazathengelwa impahla phansi kwalolu hlelo babikwa bezakwanelisa ukuyayithatha yiloba kungaphi kwelizwe njengoba sedlula amachumi amahlanu ingatsha zale nkampani ye-National Foods ezisabalale ilizwe lonke. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Siyabonga Mavis. Inhlanganiso ezisebenza labasakhulayo zithi ukusetshenziswa kwezidakamizwa ngontanga eZimbabwe ludubo oluhluphayo kakhulu njalo zithi uhulumende kumele athathe amanyathelo aqinileyo okuhlenga abahlangana lalolu dubo. Inhlanganiso ye-Active Youth Zimbabwe leyeZimbabwe Civil Liberties and Drugs Network zithi izidakamizwa ezisetshenziswa kakhulu ngontanga zigoqela imbanje, amaphilisi atholakala kubodokotela kuphela, ama-prescription drugs le-bronco. Untungamile Nkomo Studio 7 uxoxele siphathamandla seActive Youth Zimbabwe umnumzana Vakidzanani Dube wachasisa okunengi ngalolu daba.
Sinake esikunanzelelayo ke njengenhlanganiso kuliqiniso njengokuba utsho uthi wena udaba lolu lukhanya lubhahile. Thina njengenhlanganiso esesikunanzeleleyo ukuthi siyabona ezindaweni zakithi lapha kusemadolobheni kusemaphandleni kungakhathalekile nje indaba le eyokusetshenziswa kubi kwezidakamizwa ezivalisa mhlawumbe ombanje lokunye nje abakusebenzisayo abasakhulayo ukudakisa imizwa yabo kubhahile sibili.
Ngaphandle kwembanje kuyini okunye okusetshenziswayo kakhulu?
Uzananzelela ukuthi kule drug eyinye esetshenziswa ukunathwa ngabantu mhlawumbe abalomvimbano kumbe abakhwehlelayo. I-drug leyi bathi bona yibronco ngesilungu, kodwa-ke laba abayisebenzisayo sebeyibiza ngokuthi ngoma. I-drug leyi uyabona ungayinatha uzengathi usuphelile impela, njalo ikhanya engathi iyedlula sfogoti lokunye ukudala.
Okhokheyini bona kabatholakali yini?
Yabona leli lizwe leli belingakabi kakhulu endabeni yokuthi lingasebenzisa izinto ezinjengekhokheyini. Kodwa kusenjalo-ke siyananzela ukuthi kulamaphilisi abanye abawasebenzisayo. Mhlawumbe uzathola ukuthi umuntu abe enatha amaphilisi amaningi esenzela ukuthi engxenye acishe i-stress kumbe izinto ezifana nazo nalezo.
Kuyini pho elikwenzayo ukulimukisa abasakhulayo ukubana bengahambi ngonyawo olungalunganga?
Njengamanje nje ngikhuluma kanje sikobulawayo lapho sesike senza-ke imikhankaso embalwa sizama ukulimukisa abasakhulayo ngokusetshenziswa kubi kwezidakamizwa lezo. Uzananzela ukuthi ngesikhathi esedluleyo ikakhulu last year khona lapho kubomfufu khonapho o-October sike sangena elokishini-ke ngemakhokhoba sahlanganisa-ke abasakhulayo khonaphana kunye-ke nabontanga abasema-primary abasema-secondary nabanye nje asebethethuthu asebeqedile sibalimukisa-ke ngokusetshenziswa kubi kwezidakamizwa zona lezo.
Lo-ke ngumnumzana Vakidzanani Dube owenhlanganiso elwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa ngabasakhulayo iActive Youth Zimbabwe obekhuluma le Studio 7 ecingweni.
Studio 7 Love Talk ukuhlelo labasakhulayo The Connection sikhangela inhlupho esezidibana labontanga olwezidakamizwa. Thumelani ke i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Singakangena esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ngesikhathi ilanga lokhetho kwele Nigeria selisondela ngomgqibelo, ibandla eliphikisayo ele All Progressive Congress Party seliqalisile ukukhala ngokuthi lulakho ukuba lokuqilibezela lolu khetho njengoba sokubuye amabhokisi okuvota ama-ballot box elethwa ngamasosha endaweni ezilabasekeli bamabandla aphikisayo.
Kufe abantu abadlula i-150 kungozi yendiza mtshina kwele France lamhlanje.
Inhlanganiso ephathisa ngokudla emhlabeni jikelele e-UN Food and Agriculture Organization ithi abalimi bakwele Central African Republic kumele bathole inhlanyelo lemvundiso ngokuphangisa ukuze bakhulele uhlupho lokuthola isivuno esiphansi okweminyaka eyisikhombisa ilandelana.
Umphathi ntambo wezemali lokulondolozwa komnotho umnumzana Patrick Chinamasa uhlangene lequla lakwele Germany eliseZimbabwe behlaziya ukusungulwa kwamabhizimusi lokulondolozwa kwemithetho ekhuthaza umbuso oqobo ohlonipha ilungelo loluntu kwezamabhizimusi kanye lezombusazwe. Okunenga sikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Umphathi ntambo wezemali lokulondolozwa komnotho umnumzana Patrick Chinamasa uthi kulondolozwa kwemithetho ekhuthaza umbuso oqobo ohlonipha ilungelo loluntu kwezamabhizimusi kanye lezombusazwe kumqoka kumizamo yokuhuga osomabhizimusi ukuze asungule amabhizimusi abo kuleli. Umnumzana Patrick Chinamasa utsho lokhu ngesikhathi ehlangana lequla lakwele Germany elize kwele Zimbabwe ukuzangena umhlangano okhokhelwa yingcwethi ezivelele kulelo lizwe ebona ngezemithetho ephezu kombuso uqobo olandela isekelo sombuso. Uthi namasa uveze ukuba uhulumende uyaziqhakathekisa lezi ndaba zokulondoloza amalungelo kwezomnotho lombusazwe ngoba kuvele kumqoka ukwenza lokho emizameni yokuhuga abafisa ukuzasungula amabhizimusi kuleli. Umqondisi wenhlanganiso ye-Sub-Sahara Africa and Sahel German Federation Foreign Office u-Ambassador George Schmidt uqonqosele phezu kokuqakatheka kwemithetho ecacileyo phezu kombuso olondoloza amalungelo alabo abafisa ukuzasungula amabhizimusi eZimbabwe ngoba ethi yikho kumqoka kulabo abafisa ukuzasungula amabhizimusi. Umnumzana Masimba Kutshera yingcwethi ecubungula ezenotho. Ukutshera uthi uhulumende akala ngenye indlela ngaphandle kokulandela lokho kuthiwo yilabo abafuna ukuzasungula amabhizimusi abo kuleli kukhangelwa imithetho okufana lo okunikeza amandla lesilinganiso esikhulu samashare amankampani kwabensundu.
Bona njengani uhulumende ubengafuna ukuthi enze into ezinjengalezo ezokuthi sibelungisa imithetho ukuthi kube lula ukuthi amankampani axotshe abantu imisebenzi kumbe enze ukuthi abantu abatshiye imisebenzi. Uhulumende usefuna ukuthi labo bakhangele ukuthi izisebenzi zangkhona ezisebenzile uhulumende ziningi kakhulu abasela mali ukuthi babhadale. Njalo sibona njengani uhulumende usefuna ukuthi lalele njalo indaba ze-indigenization bekhangele ukuthi imithetho yangkhona khanya njengani ixotsha ama-investors. Uhulumende ubengafuna ukuthi atshintshe zonke lezo zinto kodwa njengendlela eyokuthi baphile ngayo njengendlela eyokuthi baqhubeke bebusa leli lizwe sebebona ukuthi yiyo indlela engayenza ukuthi babe lesinye isikhathi esokubuya lamanye amaqhinga eyokuthi ba.
Wengeza ukutshela ethi lokhu akutsho ukuba inkokheli yeZANU-PF isenza lokhu ngoba isiguqukile kundlela esebenzelana ngayo laba kwamanye amazwe kodwa ngoba isiphelelwe.
Ngokubona kwami abatshintshanga kodwa into azisamanga kuhle lapha elizweni okokuthi abasela nje into yokuthi abangayenza. Ubaba Chinamasa usekhuluma ukuthi abasela mali yama-diamonds bebekhangelele ukuthi bazasebenzisa lezo zimali. Kulokuningi okukhona ababekukhangelele ukuthi kuzenzakala ngendlela ababeyifuna yona okungenzekalanga. Yikho sebefuna ukuthi bekhulume ngendlela leyo. Kodwa ngibona njengani bazadinga nje amanye amaqhinga ukuthi ubonakale njengokuthi bebefuna ukuthi babuyise ama-amendments wonke lawo bona atsho ukuthi sebeforswa i-economy kumbe sebeforswa ngama-circumstances ukuthi benze njalo.
Uthinamasa uthi kumele kuxoxisanwe phezu kweziphathelene lezokubuyiselwa kwezikwelede kunhlanganiso ezibalisa eye-International Monetary Fund, World Bank kanye lezathathwa emazweni atholisa usizo lwemali ngaphansi kwenhlanganiso ye-Paris Club abalisa lona eleGermany. Wathi kuqakathekile njalo ukuba zivuselelwe ingxoxo lamazwe anjengeGermany phezu kwendaba zokusebenzelana kubuyelwe kusimo esasikhona iZimbabwe ingakabekelwa izijeziso zenotho ngomnyaka 2002. EleGermany libikwa kulilizwe belitholisa eleZimbabwe usizo lwezikwelede zemali eningi emazweni akule nhlanganiso yeParis Club ingakabi khona ingxabano phakathi kwalo. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingu Mavis Gama.
Sibongile ke Mavis Gama ukuze sihlaziye ukuthi eZimbabwe lizimisele na ukuthi liguqule umumo wezombusazwe ngendlela yokuhuga usomabhizinisi bakwamanye amazwe. Sixoxele unkosazana Dorcas Sibanda omela iBulawayo Central edalele parliamente engowebandla leMDCT njalo elilunga lecommittee ebona ngezemali ele Parliamentary Portfolio Committee on Budget and Finance. Unkosazana Sibanda ubexoxa indawonye lomnumzana Morris Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo elilunga leZANU-PF. Umnumzana Ngwenya nguye osungula lingxoxo.
Ye lapha elizweni leZimbabwe umthetho uyalondolozwa, umthetho uyahlonitshwa, singakhangela ulokuthula. Nanxa nje kulamanye amabandla ezombusazwe azama ukuthi balethe udlakela, bavuse udlakela elizweni ukuze umnotho welizwe lo ungaqhubekeli phambili ngenxa yokuthi yibo uthange ababizela njalo izijeziso zomnotho ama-sanctions vele bona ngokwawo abathandi vele ubana ilizwe leli lithuthuke kodwa sikakhangela umthetho okhona elizweni yikho nje abantu sibona besiza ngobuningi babo abanye besuka kwele Europe abanye besuka e-East besithi bafuna ukusungula amabhizinisi lapha elizweni leZimbabwe kodwa singakhangelisisa udubo lomnotho welizwe leZimbabwe alukhangela nangale eZimbabwe kuphela emazweni wonke jikelele emhlabeni wonke jikelele singakhangela amazwe wonke abhekane lokunzima kwezomnotho ngakho-ke ilizwe leZimbabwe ayisilo lodwa kodwa inzamo eyenziwa nguhulumente yiyo kanye inzamo eqakathekileyo okumele nje incediswe isekele ngomuntu wonke ukuze iphumelele umnotho waleli lizwe uqhubekele phambili.
Ye mhlonitshwa Sibanda, uyakuvuma lokhu ukuthi kulokuthula eZimbabwe njalo kungabe kulibandla lakho yini elilokhu lidinga izijeziso elizweni?
Kulemithetho ethize emele ikhangelwe nguhulumende engakazi abize abantu ukuthi bazebuya bezo-investa elizweni. Kulokuningi okukhangelwa ngumuntu nxa ebuya le mali ivela lapha avela khona, uyakhangela ukuthi pho nxa ngizaletha imali yami lapha kule nto engizayithola yini, kumbe ngizahlala ngendlela engikhangelela ukuhlala ngayo, ngizahlala ngokuthula yini. Mina nxa ngikhangela imithetho ekhona mina ekhangelela bethu ngathi ngama-foreign investors, xa bengena lapha kulamaphepha amaningi abe ecelwa nguhulumende, sicela lokhu sicela nalokhu. So kufanele ukuthi imithetho yona le ikhangelwe kutsha, kukhangela njalo ngamanye amazwe ukuthi amanye amazwe ayenza njani. Sisenza lokho ukuthi ngesikhiwa sithi copying ama-best practices. Siyakhangela amazweni aseduze lathi nje singayikhathana kuba-South Africa, Botswana, Zambia, Malawi, khangela ukuthi bona bakuhambisa njani lathi sikopa khonapho ukwenzela ukuthi ama-investors engabaleki siyakhathana. Kuningi okumele sikulungisise xa sikhangela ngezompolitiki kose sikhathi khonapho siyakhangela kulo mntana othunjiweyo nje khathesikhathi esothiwa i-journalist nezinye izinto zonazo ukuthi ngoba kuyeba kuvuka kugcwele emaphepheni abantu sikhuluma ngakho iy'nsuku zonke nezezinto eziqotha ama-investors zonezo. Xa ngikhangela udaba lwama-sanctions ama-sanctions abaningi akade bekhona kuma-sanctions, ama-sanctions la kade engama-targeted sanctions ekhangela ukuthi usazwane lonazwane lingabuye endlini nabani lesazwane lingabuye endlini. So khonokho akutho ukuthi sokuphambanisa ilizwe. Abaningi bakhona sebekhithiwe kuma-sanctions, kuthela ababili kumbe abathathu abangekho kuma-sanctions. So nxa sokukhithiwe abantu sebekhithiwe kuma-sanctions osokwenza ukuthi intuthu ezabona intuthu ziyathunqa ngoba thina ubulawa sikhule simaze ngentuthu ziyathunqa. Yindaba intuthu zingabe zilokho zithunqa, amafektho lokho evaliwe, amafektho esiwaziyo esakhula vele esiwabona eziliwe waye lokho evaliwe.
Awin bibawa silale mawin bibawa silale mawin
Leyo bekuyingxoxo phakathi kaNkosazana Dorcas Sibanda omela ibulawayo central edale lephalamende ongowebandla leMDCT njalo elilunga lecommittee ebona ngezemali kuleli dali eParliamentary Portfolio Committee on Budget and Finance. UNkosazana Sibanda bexoxa indawonye lomnumzana Morris Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo elilunga lebandla lezanu PF.
Sesingena ke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lamhla lapho esihlaziya khona udaba lwamalobolo. Kambe abefelikwazi labo mama abangendanga abahlala bodwa abalakho yini kubiza njalo badle amalobolo kungela zihlobo zendoda? Lokhu ludaba egudwini ebulenjini beintanethi kakhulu kwelokuzilibazisa olwe-Facebook. Abanye bathi akulunganga ukuthi abantu laba babize amalobolo kungela zihlobo zendoda. Bathi omama abangendanga kumele badinge obaba bezingane zabo nxa sezilotsholwa ukwenzela ukuqhuba lokhu ukulandelwa imikhuba yesintu. Kodwa ke abanye abangendanga bathi balelungelo lokubiza amalobolo loba izihlobo zendoda zingekho. Bathi isikhathi esiningi bagcina abantwana bebodwa kuthi ke izihlobo zendoda zibuye sokubizwa amalobolo zithathe imali yonke zibachiye behlupheka. ngokunjalo ake sizwe unkosazana Thabita Khumalo olwela ilungelo labesifazane ixoxa ngodaba lolu lomnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi kwezamasiko esintu bendawonye lo Gibbs Dube we Studio 7.
Kumele sazi ukuthi eZimbabwe indaba yokuthi imuli zazihlala ndawonye seyachithizwa ngomumo wezinto phandle. Iningi labomama obaba basuka beyidinga imisebenzi bahambe umhamba joso lomthutha ekhaya. Akhohlwe ukuthi ekhaya watshiya abantwana umama asaleze sondla. So uma umntwana eselotshola adinga uyise abeka phansi aswele akula nto kumele imise ukuthi angalobolisi ngoba isikhathi sabezeli sesifikile somntwana ukuthi alotshole.
Baba Khabo, nxa ukuthi ubaba ekhona ephila kumele kwenziweni njengoba umama lapho yabezikhulisela umntwana yedwa.
Ngesintu indaba yamalobolo ayisiyozi inkomo lemali kuphela, ukuthi anika buhlobo bemulezi imindeni ethiyeneyo ethize. Nxa ubaba esaphila engazange amnanze lowo mntwana uyabikela aziswe ukuthi kulo msebenzi yodwa angahamba yena ngoba umntwana lo phela anto yabebizwa ngesibongo sakweyise nxa uyise esazakala. Abesethi-ke kumbe kuyibena kumbe kabuyanga kodwa okusalayo ukuthi kumele aziswe ukuthi untombazana osekhulile osesiyawenda angaba khona angabi khona kodwa leli zwi lakhe liyaba lifihlale ngoba kazange abe nesondlo kulo umuntu kodwa kuqakathekile ukuthi aziswe. Sekungakhutheka kusenziwa lokho okwenziwayo kodwa nxa esaziwa ukuthi ungabi kaziswe nje kuphela ngoba laye lo oyakwenda ligazi lakhe phela lanxa walibalelile.
Ye, siyabona-ke ngesikhathi nxa kuyukuthi Makhumalo ubaba ukhona ye usetsheliwe imali kumele umama angayithathi yonke yini.
Kumele sibekwazi ukuthi lubaba wangitshiya ngizithwele ngazigcinela umntwana ngakhulisa ngahambisa esikolu wayapasa kuze siyakwenda kumazanza amazisa kodwa emalini lapha hhayi ngizahlala phezu kwayo ngoba umntwana mina ngazondlela.
Baba Mkandla, kwenziwani khonapho-ke imali?
Ye, ngivumelana noMakhumalo ibanga nje elithize ngobana phela angithi okunye yikunanzelela amalobolo la yikunanzelela ukuthi umntwana wakhuliswa ubonwa lijaha nje seyisimomondiya ngobana kuchitheke izimali eziningi zokumkhulisa singathi ukuthi iyathengiswa hhayi kodwa kulisiko ukuthi kwenzakale khona lokho labakhwenyana bazwe baba ngabakhwenyana abaqotho abasendleleni ubaba-ke engxenye angabonga ubongwa nje njengoba ngithengiwe unegazi lakhe lapha ekhaya kodwa vele ilizwi lakhe njengoba ngithilo ngifitshane umbe vele kalikho sokungaanje lokuthi angaphuma nje ewaza kungelani kodwa antuyabe sazi ukuthi umntana kuselotshole kanti uyabe engafuni ukuthi aphiweni ezeni.
Ye, masisibona-ke Makhumalo, nxa ubaba nangugqi sebuyile egumeni sesithi phela sekumele ngigile imkhuba sokunje sokunje uthiwani umuntu nxa sisenza njalo?
Umntana eselotsholwa?
Ye,
hhayi akulamkhuba azayikhila. Okukhona ikuthi yena akwenzayo wachiya ehlanyela umumbu wehluleka ubeyozawuhlakulela wehluleka ukuwuthelela. Mina ngawuhlakulela ngawuthelela yimi ngizavuna.
Lo-ke bekungunkosazana Thabita Khumalo olwela ilungelo labesifazane endawonye lomnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi kwezamasiko esintu bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 kuhlelo lwezamasiko lokuphila kwabantu. Sigqibeke uhlelo lwethu lalamhlanje ngokukhangela ebeziphambili.
Umgcini sihlalo wabatsha kwe-MDC team Mnumzana Happy Mochi Dziva utshaywa kakubi ngamasotsha edolobheni leHarare izolo ntambama.
Abenkampani ye-Econet Wireless bemanyene labe-National Foods baphawule uhlelo olutsha lokuthenga impahla yokudliwa lenye impahla esetshenziswa ngekhaya olwe-EcoShopper.
Ayike siligqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Lami uChris Gande silitshiya kuStudio 7 Live Talk lilale.